Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni nthwakazi omuhle ngolwesine mhlaka 21 kumpandula 2023. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuzafika ukukhuluma ukuthi ilizwe libulawa ngama-sanctions, kabukhitshwa ama-sanctions. Kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kanti ilizwe selithethe walenza laba ngani company yakhe lapho sefaka abantu abakhe bodwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sisola udlakela lokwethuselwa kwabantu okubikwa kulokhe kuqhubeka lanxa ukhetho solwedlula. Uhulumende uthi akulalutho olwaphanjaniswa ikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okwenza yavalelwa umthambo wemali ngumanyano we-European Union. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngapha eMelika namuhla, lapho akhangelelwe ukusola izijeziso zenotho azetheswa lamanye amalunga e-ZANU-PF yiMelika. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi uMnangagwa uza khuthaza njalo ukubambana emhlabeni jikelele. Kumbiko wakhe njengenhlala yenza, uMnangagwa ukhangelelwe ukutshela iMelika ukuthi kumele yesule izijeziso lezi ngoba esithi zilimaza uzulumakhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lo mongameli wele Namibia umnumzana Hage Geingob besethula amazwi yabo ku-United Nations kuliviki. Labo bathe iMelika kumele yesule lezi zijeziso. URamaphosa uthe ngaphandle kokulimaza isizalwane seZimbabwe, izijeziso lezi zilomthelela omubi kakhulu elizweni lakhe. UMnangagwa uthi izijeziso lezi yizo ezivulala umnotho weZimbabwe ngoba zixotsha abatshali bezimali futhi zenza iZimbabwe yehluleke ukwenza amabhizimusi lamanye amazwe kanye lokweboleka imali kumabhanga amakhulu afana le-World Bank le-International Monetary Fund. Kodwa uhulumende weMelika uthi izijeziso zakhe ziqondiswe kuMnangagwa mathupha labanye bakhe kuZANU-PF abephula amalungelo kaZulu njalo kazilamthelela kuZulu. IMelika ithi njalo umnotho weZimbabwe ubulawa yinkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Olwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu, umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uMnangagwa ugijimela ukukhuluma ngodaba lwezijeziso echiya ukulwisana lenkohlakalo enziwa nguhulumende wakhe.
Angakukhuluma lowo ophethe ilizwe leZimbabwe Emmerson akukho engukhangeleleyo okumangalisayo ngaphandle kokuthi uzafika ukukhuluma ukuthi ilizwe libulawa ngama-sanctions, kabukhitshwa ama-sanctions. Kasoze kukhulume ngokutshontshwa kwezomnotho nokuthi kanti ilizwe selithethe walenza laba ngani ikhampani yakhe lapho sefaka abantu abakhe bodwa selingani into yakhe yedwa. Okuthiwe uRamaphosa akusethusi thina, akusethusi uRamaphosa ngabantu esikholwa ukuthi baya chavula umilizo abangani babo belivula labona bebesebezuza inzuzo abayizuzayo ngoba akula umuntu ongathi indlela abantu bezimbabwe badubeka ngayo bebesegoli behlukunyezwe ngabantu beSouth Africa ebese selokhu ekhuluma njengendlela akhuluma ngayo.
Izolo uMongameli Mnangagwa wethule amazwi emhlanganweni wokucebisana ngokuvikela imikhuhlane efana le-COVID-19. Lapho athe khona uhulumende wakhe usethuthukise kakhulu umsebenzi wezempilakahle. Wengeze wathi eZimbabwe lizilungiselele kakhulu ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies.
Ukuphatheka kukaMnangagwa emhlanganweni we-United Nations General Assembly kusolwa ngabebandla eliphikisayo ele-CCC abathi ubengamelanga avunyelwe ngoba enqobe umkhokheli wabo uMnumzana Nelson Chamisa ngokuqilibezela kukhetho olusanda kwedlula. UMnumzana Tim Moringai owe-CCC eMelika uthi uMnangagwa ubengamelanga avunyelwe emhlanganweni lo. Uthi uMnangagwa uphosisile izolo ngokutshela umhlangano we-United Nations ukuthi umsebenzi wezempilakahle eZimbabwe umi kahle.
Sibona ubaba uMnangagwa ebuye lapha e-United Nations ezomelela iZimbabwe, I think in his own capacity. Ngoba siyakwazi ukuthi ukhetho according to the whole world alikapheli in terms of the final deliberations ezokukhuluma ukuthi owanqobayo owanqotshwayo ngubani. So hayi, iZimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yesibhedlela when we were one of the most advanced countries in Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general health care.
Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule uthi lanxa evumelana loMnangagwa kunenge okusilelayo kumsebenzi wezempilakahle okumele kulungisiswe.
Ubaba uMongameli enqomile ukuthi ezempilakahle zihamba kuhle phakathi kwelizwe. Elami ngivumelana laye ngisithi kodwa kunenge kumele sikwenze njengohulumende ekutheni sibalule ezempilakahle. Kunenge kakhulu okumele kwenziwe. Kodwa sinanzelela ukuthi siyasilela yezimalini njengelizwe. Kodwa imizamo emihle enziwa nguhulumende siyayibona, siyayinanzelela. So kungani imisebenzi le ingaqhubekela phambili ukubana abantu bephathiseke konke lokungezelela inhlelo zokuncedisa kwelapheni imikhuhlane ethile njengabo cancer leminye imikhuhlane enjalo. Abantu bancedakale, abantu bengabi bephuma besiya ngaphandle kwelizwe. Ngokunjalo kumele kungezelelwe kuloko kukhona uhlelo lwezempila kahle.
UMnangagwa usanda kunqoba kukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olusolwe ngitsho lamaqula eSADC we-African Union sithi kaluqutshwanga ngendlela esuthisayo njalo ehlonipha iziqondiso zomhlaba lezezansi e-Afrika ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende weZimbabwe uthi akula lutho olubi olwenziwe yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okubangele ukuthi umanyano we-European Union uvale uhlelo lwawo lokupha lekhomishini imali engangezigidi ezinhlanu zamadola eMelika, $5 million. I-EU ithi ithethele linyathelo ngoba iZEC yehluleke ukuqhuba kuhle ukhetho olusanda kwedlula. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho Embikweni wabo abe EU bathi bathethelese sinqumo ngenxa yendlela iZEC eyaqhubha ngayo ukhetho ngonqobakazi kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana laba kwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko umnomzana Richard Mawomva uthi iZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona
kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebe lendlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi iZEC iyenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu okuthi imali evela phandle akuyenza ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezanu-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity and as a result of that it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa iZEC imali. Ngakho ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasilandaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala actually ukuthi bebevele befake imali ku-ZEC ngoba i-ZEC ayikho ready, ayilama-institutions ukuthi imali leyo izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengoba ubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, iZEC ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi i-EU ikhiphe imali yabade bebancedisa ngayo. Ngoba imali, injongo yemali bengeyokuthi iZEC incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe, kodwa hhayi ke lokhu akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Lelancube oyenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe-EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eleZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo-EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga, ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa iZEC khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo, ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU, ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe. Kodwa ke lokho kweZimbabwe kutshita ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZEC le uCommissioner Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuni ngokwabo imali ngeyabo, singathini thina ngokwabo lokhu? Kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezizahlule ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina sabambani sonke. Akusikwethu sithina lokho, uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
AbeZEC bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe sesisole udlakela lokwethuselwa kwabantu okubikwa kuqhubeka kwezinye indawo zelizwe lanxa nje ukhetho solwedlula. Kumbiko esiwethu leizolo, isigodlo lesi sithe umuntu wonke oyisizalwane seZimbabwe ulelungelo lokuhlala ngokuthula engahlukunyezwa kungelani lokuthi usekela liphi ibandla. Did you see me at night? Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Life ithi umongameli Emmerson Mnangagwa wale ukusayina umthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Organizations Bill wawubisela edalela ephalamende ukuthi uyelolongwa kakutsha. Iphephandaba le-Chronicle lithi inkampani yakwele Russia e-Alrosa Mining isisungule umsebenzi wokudinga igolide etsholotsho. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sibingelele enkundleni. Ithi livuka njani basakazi? Singazi kumbe le indoda leti ayisafuna isikhulume. Efuna kukhulume yona izokhuluma yini lamhlanje ngoba ikhona enye indoda lapha ethi hayi umantsheza logqumgquma kufanele angabakhulume, kufanele kukhulume yona. Kungasenani lapho. Ngibona ingathi le into ekhulunywa ngulowo ndoda lo othiwa nguHilliard Moyo lo wasesilobela le. Uyazi umuntu uma evula umlomo wakhe nje akhuluma uyahluza ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko. Le into abayikhulumayo le ukuthi bachild into ngabantu be-CCC kuyazwakala nje ukuthi yi-Jew ayikho leyo nto leyo. Uyavela la uyizwe nje. Savela samuzwa uHilliard Moyo laphana inkulumo zakhe ukuthi vele okuzalandela yikho lokhu. Ayikho leyo nto leyo uHilliard Moyo, ayikho leyo nto leyo. Akukaze kwenzeka lokhu ukuthi amapholisa engama lamantu be-CCC abantu be-CCC behambe belichaya. Akukho lokho. Into nje ozibumbela yona la ozama nje ukuthi mhlawumbe ungadraw attention. Kodwa angiboni ukuthi kuliqinisa lokho okukhulumayo lokho. Kodwa ke njengoba lingabantu bezano PF lizitshela ukuthi lizwe ngelenu, licabanga ukuthi iZimbabwe yizano PF, kodwa ke okukhona lokho elithembisa khona abantu into engekho and into engeke iphumelele. Lingeke libe selisayinelisa futhi ukuthuthukisa iZimbabwe. Layehluleka kudala, lingakhuluma lithini langaze liphumele eJona, kodwa lingeke liphinde lithuthukise iZimbabwe.
Studio 7, mina ngithi njengoba uPresident Mnangagwa edliwe, eyalela nje embusweni. Ngicabanga ukuthi nango 2028 yena lozayo uzodliwa futhi kumbe aphinde athi yena usethatha i-third term. Ngubani ozomchallenge? Akukho umuntu ozomchallenge. Uzabe nabalandeli bakhe abazomvumela, abalandelana namabhodo aconsayo, amabhodo anyunyumayo, banenge abalandelana namabhodo anyunyumayo, and umnyanga kuvele bafakele wona lamabhodo anyunyumayo aconsayo, abantu abafana nabo o-Witness Dube, abafana nabo omalaki Nkomo, ogawule, othuma, wonke labo obethi Mpofu balandelana namabhodo aconsayo. Bangasibulalisa ngomnankagwa ngoba belandelana nawo lawo mabhodo. Mhlawumbe la mabhodo akanalutho, bayalandela nje.
Studio 7 linjani basakaza bahle besiwathandayo. Siyazizwa indaba zamnankagwa lezofika wazikhuluma phesheya le emhlanganweni omkhulu. Mnankagwa lo yinyoka mpela, ehamba ngenyawo njengomuntu. Ilezandla umnankagwa uthi eZimbabwe kulezibhedlela abantu besukula kangaka izibhedlela. Iziphi izibhedlela ezikhona eZimbabwe lezozitshoyo? Ngoba abantu baphuma bafuna usizo ngaphandle, kodwa yena uzothi izibhedlela zikhona kulobu nzima lapha. Siyambonga ukhansila ongenile wawubulawayo uColthart. Silethemba ke lo ukuthi uzayenza umehluko omkhulu. Angathi wonke ama-province nama-district engabonela kuye phose nje izwe lonke.
Studio 7 litshona njani bahlonitshwa bami lonke nje umhlaba wonke jikelele. Yazi mina nilokudana kakhulu ngabantu ngithi izikhulumi zezano kumbe izikhulumi zikamnankagwa like oPhilip Gawule labo labo Joseph Chuma Malaki. Ngizibuza ukuthi kanti kumbe thina siyizilima kumbe kasinanzeleli indlela esikhuluma ngayo enziwa ngukhulumende wethu. Amangabe akhuluma lento ezingenzakaliyo bona babe opposa nalathi bethi uhulumende uyazama uzamane kodwa ngeqiniso qiniso uhulumende takulanda izamayo kanti ezinxa ukuthi ezempilahle ziyakumaka ezempilahle kanti ezingikhuluma nje kithi esibhedlela ufike welatshwe ngedola ngenyanga ubhadala dola akula mithi uqeda lapho uzobhalela unye hambe edingumuthi echemist akula ukurenovate iklinika kurenovatwa yithi izakhamizi.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, nxa ufuna ukuzwakala ungasithumela owakho nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ikomiti ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni e-Normalization Committee isilovele iqembu le-Highlanders incwadi icela ukuba livumele umqeqeshi walo uBrito Oliveira ukuthi ake aphathe iqembu lesizwe elama-Warriors. Kubika intathelezini ndaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Okukhela ikomiti eqhuba uhlelo lokulungisisa umdlalo wenguqelizweni uLincoln Mtasa ngolwesibili ulobele iqembu layelendazi elicela ukuba likhulu leumqeqeshi walo uBrito Baltimore Jose Oliveira ukuba aphathe isikhundla sikamqeqeshi weqembu lesizwe lama-Warriors. Isikhulumeli seqembu layelendazi uNozibelo Maphosa uthi iqembu leli kalikabaphenduli abe-Normalization Committee kodwa olandela iqembu lebhoso ubonwe yinkosi Sithole uthi ukwamukela umsebenzi wokuqeqesha iqembu lesizwe kuyabe sekusitsho ukuba uBrito usexotshanisa impala ezimbili.
Okokuqala mbone ngathi for ama-Warriors good writing ngoba ule knowledge enkulu yebhora njalo futhi ukhanya ngumuntu ofuna ukuthi izinto zenzeke nge-standard sona siyane sesizwe. Bese ngibuya ngapha kwelethu leli Highlanders ukuthi singazi ukuthi kuyasala kusebanjani ngoba mina bengicabanga ukuthi kuyabe kufuna ukuthi kusale kule assistant coach ongathi uyabona ngcono kakhulu ukuthi uBrito ufuna izinto zenzeke. So mbona ngani kuzaba zima kakhulu ukuthi akubalance ukuthi aye ngapha akuye abe ngapha but sizabona usimfisela inhlahla umsebenzi ngomsebenzi asingeke sijayekele ukuya coacha ngala abe coache ngapha kuphela hayi.
Ngokucubungula ezemidlalo Washington Spandala uthi sekungenzeka yandelwe ngomsebenzi uBrito nxa eseqeqetsha amaqembu amabili.
I think igame kuyinto esingayithatha sidintwe nje kukanti ke kubalandelela engathi maybe akusoze kube into abazayithakazelela. Ngoba-ke siyaphela ukubana-ke umsebenzi aza-ke elawo suzabamningi ngobana-ke sokuzafanele akhanyele kuma-Warriors le aphinde khanyele iqembu le-Highlanders. Singakhayela-ke ukubana-ke iqembu lelethilamoya nendlela elidlala ngakhona ngalezi nsuku lidinga ukubana-ke umqeqeshi abe khona full time ongakuthi ngenxa yesesiyale sokungakhona ukuthi kumphambanise. Kukanti-ke lakho kuyinto enhle ukubana-ke aphiwe ithuba lanalela ukubana aqeqeshe iqembu lesizwe ngoba uthe buya-ke i-Highlanders uyithole ilezigamba eziningi kodwa-ke khathesi ngendlela esikhona kutshengisela ukubana-ke ayi useqhuba umsebenzi omuhle ongakuthi-ke la ma-Warriors nxa engaphiwa ama-players afunayo hhayi sokungaba nezimnandi.
Intatheli zindaba yezemidlalo uNesh Mgogwera yena uthi imisebenzi kaBrito yedale ukuba inkatha iwele yena.
Asodaba nje olumangalisayo kumbe okade lungakhangelelwa ngabantu ngenxa yokuthi abantu bake bakwabalisemlonyeni sibili ngemva kokuba i-Highlanders ibidlala kuhle phezu kwengalane ukuthi bathi hayi umqeqeshi ongaba seduze mhlawumbe ongasoze ebe nenketha yabachabe engaba nguBrito. So ngokubona kwami i-Normalization Committee ingabe iyenze isinqumo esihle ukuthi bedinga uBrito ukuthi ezokuphathisa okwesikhatshana.
Iqembu lama-Warriors kumele liqale amalungiselelo okuphatheka kumncintiswano we-African Nations Championship ona okumele aqale ensukwini ezilandelayo. Umncintiswano we-CHAN udlalwa ngabadlali abadlala besemazweni yabo kuphela. Ngenyanga kalwezi iqembu lama-Warriors lizangena kumkhankaso wokudinga amaqembu azadlala kumidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele njalo lapho abadlali abadlala kwamanye amazwe babe sebeyingxenye yeqembu. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kweze Melika, umongameli Joe Biden, uhlanganelo mkhokheli wakwele Israel, umnumzana Benjamin Netanyahu, emhlanganweni we United Nations General Assembly, izolo. Umsakazo we Voice of America, uthi ababili laba, bakhulumisane ngohlelo lwe Israel, olokuqhelisa izigaba zalo. Ngokuthatha umhlabathi ele-Palestine elithi ngowalo. Baxoxe njalo ngemizamo kahulumende wele-Israel eyokuguqula ugatsha lwemithethwandaba okuyinto esolwa ngabantu abanengi. Hayike sizigqiba lapha eze kuseni mthokazi omuhle kodwa ke sikhangeleke. Imbiko yenu elisithumele yona kukhasi lethu le VOA Ndebele ku Facebook phela. Silodaba laphana lokuthi umongameli Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we UN General Assembly namhlanje. Lithinike lina, sibone laphana kulonkosi nathi ndimande uthi sigebengu lesi Mnangagwa. Hayi bo ndimande, uthi sigebengu lesi Mnangagwa uzibona ngani uhlakaniphile engumambara nje. Lepa elingazi umsebenzi longane wakhe ngobu hayi ndimande ngeke ngikwazi ukuqeda umbiko wakho lapho. Uzoba lo bathuka abantu bakithi. Andrew laphana, Sichomani Andrew, hayi ungabuthuka kanjalo baba. Isithabile Chimbandi uthi wena kabamjezise kakhulu ngoba naye ujezisa abantwana baseZimbabwe. Dre Almond uthi kaqale akhule ingqondo then ama-sanctions azokwesulwa, ama-sanctions will go. Izijeziso zinikwa ingane ezingezwayo phela. Kuzoba lobani usithupha moyo la uyathuka umbiko kasithupha laphana awubaleki. Hayi siyabonga ke likhumbule ikhasi lithi VOA Ndebele kuFacebook aliqhubeke lithumela imbiko yenu, libhala ke lifake ama-comments kundaba esiyabe sizifakile. Hayi suka madoda, inzwisa kuphela nguzinja insizwa yasecholojo uhlabela ke kamnandi lapho egqiba uhlelo uthi singamandebele. Siziphetheke ngebezihamba phambili. Umongameli yamasoni Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Isikodlo someli weMelika eZimbabwe sisola udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu okubikwa kulokhe kuqhubeka lanxa ukhetho solwedlula. Uhulumende uthi akulalutho olwaphanjaniswa yikhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission okwenze yavalelwa umthambo wemali ngomanyano we-European Union. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa 1:30. Olivalelisayo ngu-1:30 rather ntambama. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.